Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Olamgela emsakazweni studio 7 ngolesine mhlaka 1 Nhlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-TCCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele.
Loko ka-2019 kuqalise nje kuyona le viki ave singakwazi sonke. Kuqaliswe khonapha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use-resigning. Yikho lapho abasadalale sebekhuluma ngakho, and thina siyi-interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngayo.
Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ngesikhathi kulokuxokozela kubandla le-TCCC kulandela ukusuka komkhokeli walo umnumzana Nelson Chamisa.
Hayi, ngasibhoda okhanya kuyathini ukuthi njani siyazi i-by-election enjani abantu abaphumi kakhulu njengangibhoda aphathi abantu asiyonto abayiimela kangako, kodwa hayi abatutshana bonabo bathebayifunanto.
Amanye amagqwetha athi kavumelani lomtshitshisi omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo, yena othi inkohlakalo etholakala emthethwandaba ayiphathi abatshitshisi kuphela, kodwa ithinta la magqwetha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-TCCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele esathathwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ongasafuni ukudedela emuva. Leli libandla belilomhlangano eHarare izolo ebusuku, lapho akade kukhangelelwe ukukhethwa umkhokheli. Inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 ebalisa abo umnumzana Walshman Ncube, Thendai Biti, Charlton Wende labanye ibikhona emhlanganweni lo. Kodwa abakhona abanye abagoqela ababe yizikhulumeli zebandla umnumzana Promise Mkhwananzi, Gifto Stalo Siziba labanye ababikwa besithi bazancinga umnumzana Chamisa ukuthi aphenduke uzokhokela leli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye wabasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Uwende nxa ukhangela kumbukhumbula ukuthi sisiya ku Congress yeGweru, uwende nguye ayivele ekhethwe ukuba ngu-SG. Yikho ke nxa kulandelwa naleyo inarrative uwende nguye u-SG. Kodwa nxa usulandela eyethu le inarrative we lapho we appointed uChabangu. UChabangu was not appointed kuGweru ilokuzeni program. UChabangu wa appointwa after sesile dispute yama sizwe sibe ngama double candidate lapho esingazwanananga khona ngento yebeleka mwana. Laye wazitshola ukuthi vele kwahlupha into yebeleka mwana. Uyakhumbula lapho uChabangu waqalisela ukuchinga enomination day echa ukuthi kakuhambanga kuhle. Yikho ke ubusecretary general bukaChabangu buqalisa khona. Hayi, uwende nxa esethatha isikhundla sakhe njengenarration yeGweru uyabe qondile sibili. Yikho sonke sikuyazayo, wonke umuntu we-alliance uyakwazi lokho, labo wonke abakhula bami bayakwazi lokho. So uyabe qondile sibili ethatha isikhundla sakhe ngaleyo ndlela.
Manje lina lithini ngalolu daba?
Mina kangikwazi ukuthi kati laba bantu balahleka ngapi, kumbe ngokuhlakanipha kwabo, kumbe ngobuthutha babo. UChabangu ezeqalisa uyakhumbule interviewa ngu-Ezra Chisa, wayengakabi ngu-Secretary General. Ngemva kokuthi singasazwanananga wa-appointwa yithi i-executive elami odingilizwe Chuma osiso, yiwe eyahambisa i-constitution eParliament. Lokho kuka-2019 kuqalise nje kuyona le viki ave singakwazi sonke. Kuqaliswe khonapha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use resignile. Yikho lapho abasadalalisi bekhuluma ngakho, and thina siyi interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Uchabanga nguye ngabe kwazi eyedwa hathi thina sikhona phakathi kwabo. Nga yena kuthi uthi wayengena imhlangano emibili lapho okuzaba lohlupho khona, ngoba thina ku executive yethu uzikhulumela nje into yakhe yedwa nje. Unless ngawe ngoba labantu bona laba sesebenza labo ngabantu be PDP, uyabona executive ye PDP yena esakhohlwa ngayo, labanye laba abaku MDC ye Green eyayikhokhelwa ngubaba Ncube. Manje nxa sebenjalo abantu uyabona ukuthi kasisegodi naphakathi lapho, and lokukhuluma labo abasiconsult ukuthi sithini. Thina sicike from the day esabeka khona uChaba ngoba ngusecretary general, yiyo impi esingayilwa. Lokho okunye kuhlanganisa lokhu lalokhu, hayi sikugwanisi thi.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabasebenza lo mnumzana sengezoChaba ngu obezithi nguye onobhala jikelele webandla le-Triple C. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo kulokuxokozela ebandleni le-Triple C. Iziphathamandla zebandla lezanu-PF uMnumzana Kembo Moadi loMike Bima ziyabhodabhoda elizweni zikhankasela amalunga aleli bandla azancintisa kulolu khetho oluzaqhutshwa ePhelandaba Chabalala, Mkoba North, Chegutu West, Shimba East, Lseke, leGoromonzi South. Ukhetho lolu lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende awebandla le-Triple C ebelikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana SengezoChaba ngu oqhubeke wawavimbela emthethwandaba ukuba ancintise engaphansi kwe-Citizens Coalition for Change. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Nomvula Mguni okhankasela ozancintisa ephelandaba Chabalala koBulawayo, unkosazana Mo Blessing Tembo owebandla le-Triple C elisekela umnumzana SengezoChaba ngu.
Hayi, abantu basamukela kuhle, singena siphethe ama-flyers, abanye bafise ukubona i-candidate siyibize layo ibuye ihlangane balaya bakwanta, ngoba angaze akabone wonke umuntu, kodwa lapho kufanekeka khona layo uyahamba akhulume labantu.
Kungani likhethe i-door to door alibi le mhlangano ekubuthanisa abantu phandle?
I-door to door i-one-on-one is normally the best, ngoba likhuluma labantu libakhangela ube libone. Ngokubuthanisa abantu kaningi isikhathi yabuthanisa abantu abahamba ngabo
sabona umnumzana Chabangu wesungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Tembo. Yena la isohlangana yini labantu wakhuluma layo, njalo uyahamba emhlanganweni lapho okucutshungulwa udaba lwemkhankaso labanye abazancintisa ephelandaba Chabalala?
Isikhathi, not all the time, njengoba kulama court cases amaningi kangaka, but thina siyabethi ku-ground. Tokazanisa bethi kubothiswana nje njengoba kade kuhanje emakhothi ukuthi ngikwazile ukuthi kungena ama-candidate, akumelanga kungena ama-candidate amabili. I think yikho kade kuhamba anti abanye lawo abazikholiwe lawo bezihambisa ama-cases embophisa besiyabophisana lawo khona ngale. So I think yikho kade bekuhlande emakhothi.
Kodwa kukhanya kuyalunga yini?
Hayi, kukhanya kuyalunga. Ingazi njalo phela, anti kumele siqale sibone sekuqhumile amaphepha khona.
Bayalamukela yini abantu lapho ezindlini, njengoba sibona ukuthi kulabanye abamsolayo umnumzana Chaba?
Hayi, abantu ngingabakhathela bayezwisisa. Of course, one or two, angithi ithi umuntu omnye lo omnye ule choice yakhe. So one or two labo balombono sebenzi and it's accepted because idemokrasi yavumela ukuthi umuntu akhethe akufunayo. But generally, hayi, besingala problem.
Kodwa kukhanya kuyathembisa yini?
Hayi.
Ukuthi?
Hayi, kukhanya
kuyathembisa.
Kanya kuyathembisa, hayi ngasibhoda kukhanya kuyathembisa. Ngokuthi njani ke yazi i-by-election usually abantu abaphumi kakhulu, njengalivota aphathi abantu asiyonto abayigizimela kangako, kodwa-ke hayi abalitshwa nabo nabo esibatholayo esibona ngani bazofuna.
Sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma webandla leZANU PF kuwona lo msakazo, yena othi usele nhlelo zokuthuthukisa iphelandaba Chabalala. Lokhu kumchiya ngaphi unkosazana Thembo?
asikwazi phela ngoba uke waba ngo MP before ni asazi ukuthi khathesi umesuko wakho naye uphi ngoba isenza ka MP uvele wona aso ukudevelopa phela umsenza ka MP ngoya kwenza imithetho that are conducive ukuthi kube le-development which everyone is aware of and the MP can do nokurepresenta abantu which I don't think ukuthi kumele ubeke kubandla le-ZANU-PF ukuthi urepresente abantu bakho njalo lokuthi kune-oversight ukuthi ukhangeke ama-ministers asebenza njani ama-budget asebenza kuhle yini senza ko-MP embona ngazani wonke u-MP angakukwanisa i-government ukuthi yenze i-development I think ile choice whether iyafuna kumbe ayifuni ngokubona kwami i-government iyazekelela ukwenza ama-development like because of economy but it has nothing to do with whether nguchuma kumbe ngubani
kwezinye izigaba zelizwe-ke bakhona abazancintisa
hayi mina think umuntu engiwazi kakhulu ngumuntu osepasta omele iqhwekhwe ngani ngibona ngani lowo nguye ibe ngikhulumisana laye la yayeukhanya ebhizi ngokukhankasa fike lethemba lokuthi angawini I think the check kulokhu gift konjani laye hhayi ngibona ayewayisebenze kuhle angakwanisa kodwa ake ngingakaxoxi laye
lo ngunkosazana Nomvula Mguni okhankasela uzancintisa ephelandaba tshabalala kobulawayo unkosazana Mo Blessing Tembo owebandla le-TCC elisekela umnumzana Sengezo Tshabangu. I-Studio 7 isanda kuxoxa lomnumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU-PF ozancintisana lo nkosazana Tembo.
Ukhulezeka khona ukubana lapha yabona mina ngumuntu vele osheke wasebenza edaleni lephalamende ngingena ngo-2015 ngafika ngo-2018 ngiphakathi kwabana kuningi engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sephelani nawampopoma ngakho-ke sicela abantu layi ngilani-ke ngibishele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ubana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ubana asebenzele uzulu so sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections siyenze into epheleleyo lapha kubulawa i-violation ingu-one constituency kuphela iphela labashabalala amanye ama-relations awama-m p akwezinyeindawo
siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise lokhu kungabangela ukuthi kube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini
noma ekhona mina bembona ngansa unqoba besizaqoka ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba nikwazi ubana ukhanseli wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthi nakuhlala 120 hours mhlambazi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phushe mhlawumbe kabili kuphela so mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezisize ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigebha imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engakaluli abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana nohulumende angilwi laye ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sile angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enzekangaka esiyenzayo
lo ngumnumzana Joseph Chuma oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphelandaba tshabalala edale lephalamende ekubandla le-ZANU-PF asenelisanga ukukhuluma lomunye ozancintisa kule ndawo umnumzana Yona Abraham Komo owebandla le-Democratic Opposition Party. Amanye amagqwetha athi kavumelani lomtshutshiso omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo yena othi inkohlakalo etholakala emthethandaba ayiphathi abatshutshisi kuphela kodwa ayithinta lamagqwetha. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index oluveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ngemisebenzi yokungethembeki emhlabeni jikelele ngolwesibili, uJustice Mathanda Moyo uthe njengabanye abatshutshisi akhona lawo amagqwetha akhohlakeleyo enza kube nzima ukuthi uhulumende alwisane lokungethembeki elizweni i-corruption. Wengeze wathi njengogatsha lokutshutshiswa kwamacala bazasebenza nzima lonyaka beqede lenkohlakalo yokungenela kwabezombusazwe ekuthethweni kwamacala. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoxe legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Isela ke libanjiweyo. Nxa ungakhozi ukuthi i-specific generalize, kuzaba nzima ukuthi sivumela indawo. Ngoba i-perception ingaba yilokho, futhi i-reality yilokho yayo. Ungathi emakhosi kule sikhathini ungathi-specificity ukuthi umopha abantu abanjani, and successful i-prosecute system, awutshenge lokho. It's a general saying. Ukuthi i-heritage kwakhona ukuthi ngithi i-corruption ima-institutions wona la wodwa. So, generally it has been i-perception yokuthi kune-corruption eZimbabwe, kune-corruption mhlaba wonke ezijikelele. Kodwa nasikhulumeni nabantu sebebani.
Kodwa lina njengamagqwetha Baba Sithole liyake lihlangane lakho yini ukukhohlakala mhlawumbe kwabatshutshisi amapholisa kumbe lezinye izisebenzi zikahulumende ekuqhubeni umsebenzi wenu?
Hayi sine pha mina ngaye ngifunde abantu okuyabe kuthiwa i-corruption ngiwadifende successfully ngoba kuya kungena kufana. So angingafanani lakho okudirectly involved kodwa sengisitsho ngingathi ukuthi akwenzakali but into engizama uyitsho ukuthi nxa kungela bufakazi obucacileyo njengoba ngisitsho ukuthi ngeke ngidefend abantu successful nxa kungela bufakazi obucacileyo futhi urimen allegation but that allegation ikithi kufuze iprove beyond reasonable doubt then uzoyitsho ukuthi hayi uzibani is really corrupt ngoba sengajwela ngecala.
I-Transparency International ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe akhohlakeleyo kakhulu emhlabeni jikelele. Ungathini ngalokho?
Ungakwazi ukuthi basebenzise i-threshold. So ngiyavumelana nabo kumbe ngiyale ngenxa yokunjalo. Ngenxa yokuthi i-threshold abayisebenzisayo kumbe i-information that they are basing on iyabanyazi. Ngakho-ke ngakuthiya kunjengoba kunjalo. Not ukuthi abantu sebadlala amatyala kumbe bazala.
Kukhona yini lapho ongaxwayisa khona obona uhulumende esilela ngemizamo yokulwisana lenkohlakalo?
Into engingayitsho nje ukuthi abantu laba bahlala bekhala ngokuthi ama-payments aba mancane. Abantu laba bahlala kunegotiator nje ama-salaries yonke indawo. Ama-working conditions bahlala bekhuluma ngawo yonke indawo. Into zonezi zenza ukuthi umuntu afune ucabanga ngelize. So as long as konokhala kuyinkongongakhondo sahlala sikhuluma ngento yona leyo but umuntu ozitholela into zakhe ngendlela nje efaneleyo konke nje kusebenzeka kuhle e-proud ukuthi ungumuntu kahulumende ukuthi athenge imoto athenge indlu. I mean I don't think ukuthi kungaba lokukhonona okunjalo. So if we're going to work on that front I think singaphumelela.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 SARR. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumela nge-WhatsApp.
Njani Studio 7, njani Studio 7. Ya, siyezwa siyindaba yekholera le kodwa sicela ama-toilet lawa abhadalisa e-town lawa. Ebhadalisa la e-town, uyabhadala sula imali yakho nge-10 rand. Kodwa lapho wakunika i-tissue encane, i-tissue okuncane okuncane vele okuyi-tissue kwangukhona okuthi la uyazibuza ukuthi i-tissue yalela nxa ungena ngayo e-toilet uyayenzani ngayo i-tissue yangukhona. Sicela ukuthi bezame sibili amaplani sibili wona laba abantu abasibhadalisayo ama-toilet e-town. Bezame sikuthi nxa benika abantu ama-tissue bezame ukungezelela ama-tissue akhona ebe makhulu. Asifuni ukuba le-cholera thina, asifuni ukuba le-cholera ngamathemba abo sesikhathi ngcodi. So siyacela sibili i-council yeBulawayo ingasebenzi kakhulu ukukhangela amavenda abadinga imali abakhaya ikhangele konke labo bona lawa abantu bona lawa abama-toilet labo ukuthi ama-toilet wakhona baphatha njani abantu bekhangele ama-tisha ngikhona la abathandululayo ukuthi bathandululayo benika abantu okunganani okuzipuntshana okuncane. So siyacela sibili bezama ukungcono bakho siyacela sibili.
Hey, salibona Studio 7. Hey, hayi siyazizwa izindaba ezenzakalayo ezabochabaku labo konke okwenzakalayo kodwa khona lapho uzophelela khona. Hayi, siyabonisa ukuthi
abaphathi bakaChaba ngobani. Bathiwa uChamisa waresayina kwakhala umtswango. Uzibuze ukuthi kathi into zakhona kuhamba kanjani. Umtswango uhlutshwa yini ngokuresayina kwaChamisa eze phume ebhubhudla amabhwebu.
Studio 7 njani. Ngithi ngempawule kancane noma amarekhodi ethe engalalelwa. Hhayi, uyabona kwaChamisa kwasani konke nje isithupha zegwayini. Seminangagwa into eyi-one, umalume lo mzulu abantu abadla konke. So vele ipolitiki ma ungayinanzeleli, ipolitiki ayifuni umuntu olenhliziyo encane enjeyoChamisa. Ungaba le nhliziyo encane ikhanda liyadubuka. Kasake kuthiwa yi-politics, yabona. So thina into esiyifunayo litshintsho, idifefe.
Studio 7 linjani badala, thina siyaphila. Yabona into ezenziwe eZimbabwe lezi ezakwechaba ngomputheng zabanye nje abangani babo, into zamanyala kuphela, amanyala nyala, into zamanyala sibili. Laba yibo ababona ukuthi bafuna ukuthi abantu beZimbabwe behlale behlupheka direct, especially abantu bemandebele behlale behlupheka futhi ngendlela abenza ngayo bekhuluma amanga. And into yabo mlangagwa leyamanga siyabangena sibili, zabangena yomkhuhlane wezana ngobavele bathatha idoti amatiksi ezanini khona bezoboya bezodilika i-triple C. Labantu vele bahabanyala ngokwabo bona, bonke bahamanyala siyoChaba. Yonke into leyo uthola begconana lo Chamisa uright kakhulu, uyacabanga, ucabangela abantu beZimbabwe. UChaba ngucabangela isikhwama sakhe nabangani bakhe. Baye bacantithi abantu beZimbabwe siphile njani, so sizama ukulwisa ilizwe ngabe izinto zamanyala kuphela. Abazama ukuwekela amanyala abo laba abayenza ilizwe, asidabuli ngasibona lokho besenza amanyala. Lwami Chaba uChaba ngangikhona lo isiphukuphuku sendoda lesiyana, akula muntu ongaholwa nguyena lwalo muntu ubabalwane. Lesa isiphukuphuku sokugcina, isiphukuphukuphukuphuku. Thanda imali kakhulu, ngiyabonga ukukhuluma ngosikwane.
Studio 7 Mbingelele emsakazweni kubalaleli lami basakazi iphilana lami saphilile ngilana ePretoria endaweni yaseSouth Africa dala kanti ke ekhaya ngisuke eCholojo lokhuluma kulungubani. Ngiyabonga iStudio 7 ukwamukela kanti ke imiba lokudala kakhulu manje emansiza manje tha iZimbabwe ikhokhela phambili ngenkohlakalo. Kuyayangisekela kuya kuyayangisa ukuthi ngaphela abaphathi bayabezimu kwamakhwapha iyangikela ukukunye kuyayangisa lokuya kuyayangisa kakhulu. Kanti siye sibonge futhi manje sebe basikhiphela ujob sikhala entilongweni lokuyana kuyasijabulisa singabalandeli. Siyabonga ma indoda iphume iphila. Siyabonga kakhulu.
Ndivuka njani ku-Studio 7 ndivuka njani ku-Studio 7 kwangapho wonke amagumbi omhlaba lapha ngesikhalazo engarafile sicela ukuthi ubuyise ukuvula ama-branches konke kubo wonke yonke indawo konke kumbe umathelelini lapha ngizazenbezwile ngabantuabacontribute about umthwakazi lentshumayelo enhle ngamandebele lentshumayelo enhle ngamathelelini lentshumayelo enhle ngabobekezi konke ngoba silokhu simzwela kakhulu kumathelelini South kati ngapha-ke yakusiyafisa ukuthi ihlanyeleke ibe kwazi abantu babekwazi ukuthi nguye konke ngapha esinambiyeni babekwazi amatonga ngale bhinga babekwazi yonke besazisikuphela. So please sesifuna inhlangatho zakithi lapha umathelelini amaphathi akithi ama-RP ukuthi babuye umqondisi wazevula konke ngapha ama-branches abo sibamelele sibamelele sibi ngamehlo abomvu siyafuna siyayikhalela ukuthi kuye uze preacher i-gospel yayo. Ngiyabonga
Studio 7 hhayi le into kamnangagwa ilizwe leli ladalwa uNkulunkulu walidalela wonke umuntu, ayisilo lizwe leli akomnangagwa kumele ezanuphiwe. Uzifakile esihlalwe nasikufakanga thina, akaphuma ahambe kibe eZambia. Ngiyabonga okhulumayo ngondaba zitshekile lapha eseGwanda North.
Zobohla manyosi. Ehe, nazo-ke Chaba, into oyifuna. Ikhokheli ke sibone TPC. Okuthi kusafika lo 2028 okhuluma ngayo ukuthi kulungisa ukuthi iphathi iTPC ukuthi kuye sasa ngo-2028 leyo uyabe kuphi. Sifuna ukubona, yinto oyifuna nto kuba yinkokheli. Nangoko ukuthiyela uSamisa akabanganga msindo. Wena ngiyakubona i-advantage yakho nje oyithathayo ukuthi uChamisa ungumuntu olenhliziyo elungileyo. Yikho uhlala ngazo zonke isipeechi sakho uthi wena kahambe eJumayele church. Mnengela right, uyazi into oyenzayo. Wena-ke uyayazi into oyenzayo. Sibonise-ke nanso-ke TPC yonke isingeyakho. sokubona ukuthi kusafika ku-2028 iyabe imikuphi iyabe sasekhona na. Nanzo-ke imbuye ngulinda, nanzo-ke Chabango, nanzo-ke okhulumayo lapha ngufoka Phiri phansi khona lelampi ngaphansi kuntaba Maldikwe.
Studio 7 usakaza abahle abaneqiniso. Hawu, sesibonga-ke ubaba uJob Sikhala seze wabamkhulula entolongweni. Kusho ukuthi Studio 7 idlale irole enkulu ngokunikeza imibono yabantu, kuzwakela abantu bakhulume kwezwakala. Umuntu angakafele ejele ngalacala okanye abantu abanamacala bangaphandle babhizile ukubenza amacala kodwa umuntu unecala esetshele. Ya, siyabonga kakhulu Studio 7, sibonga kakhulu-ke danko. Oh,
Studio 7 uma thinta lo khulumayo ngibonga ihlelo zenu ebelesiphakela zona since selitshintsha ikhasi siya kwelinye ikhasi. Ngibonga futhi lo Sikhala sephumile ejele, so ngathi ngaqala ikhasi elisha futhi naye impilo entsha lele family. Nathi sikhona sizomsapota, sizokusapota Sikhala, awukho okunye singakwenza. Nathi isizalwa saseZimbabwe siyakuthanda, noma isithi izalwa saseZimbabwe siyakuthanda zonke. Siyakhetha uhlangothi, ngikhuluma sikhuluma futhi ngendaba kamnumzane uChamisa. Lonke umuntu ulelungelo lokwenza yini oyifilayo ukuthi i-right for yena, engafili ukuthi for abantu bona abathile. So hhayi, mina ngokwami ngingumathintitha angiboni inkinga ukuthi uChamisa ulelungelo njengabo kho abantu. Ngiyabonga, ngingumathintitha. Studio 7 bayo.
Lawo benguma ngamazi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika owayengumongameli uMnumzana Donald Trump ubika wasebenzisa imali edlula izigidi ezingama-50 million ukuzivikela kumacala ambalwa awetheswayo ngomnyaka odluleyo. Amaphephandaba eMelika athi imali le ilakho ukuba nengi ngokuphindiweyo ngoba uTrump uyaziwa ngokungabhadali amagqwetha. Ukuhlaziya amathuba kamnumzana Trump awokunqoba kukhetho, sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa kuyikuthi ikukhangela lokho baba ukuthi uzanqoba yini uTrump kukhetho, ngabula muntu ongakwazi lokho. Ngoba ungakhangela ama-elections ka-2016 babe ingathi basplitile sibili, okungathi kuphose kulingane. Kwase kusithi-ke laba abayi-swing vote ikakhulu laba bamnyama basebe chaphisa uBiden, bamchaphisa bamenza upresidenti ngaleso sikhathi. Okwakhathesi ngangiboni kulabantu abamnyama ama-blacks angathi asekela uTrump. So kungathi bathule, okungathi abazwakali kumbe bazasekela uBiden kumbe bazathula bahlale ngemakhaya. Kodwa-ke ngaso kuyikuthi ikuchayana sibili okuqondana uBiden loTrump. Kangimboni uTrump ephumelela ngoba kulezinto eziningi ezingenza ukuthi abantu bangamthandeli zona lanxa ethandwa ngama-Republicans kuphela. Lama votes esiwabonayo akhangelane lama-Republicans, laba abazithi ngama-hardcore Republicans kumbe ama-conservative Republicans, yiwo laba abavotela uTrump kathesi.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba?
Baba, kande ngokubona kwami okwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngowawo mlanxa ngiwakhangele ngiwabona eyilokhu ngesilungu okuthiwa ba-confused. Abayazi into abayifunayo, abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngaphi, babe yini. Ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebewinile ukuthi bathathe i-House of Representatives bese besithi beyiphathi behluleke sibe ukwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake lo zabakhokhe Kangela over the House of Representatives leader. Konoko kodwa nje kuhle kutshengize nje ukuthi hayi ama Republicans angokunye okuyi
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungulezo mbusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khona ngapha eMelika. Silu agqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.